sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 4 kuLwezi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, selidumela emasumpeni kukhetho lokudinga umongameli weMelika oluqhutshwa kusasa, njalo abangqikilana kulo unkosikazi Kamala Harris webandla leDemocratic Party nomnumzana Donald Trump weRepublican Party bagqiba imikhankaso yabo lamuhla.
Inkulumo ezikhulunywayo zingenza ukuthi okuthiwa yi-undecided voters balandele oyedwa, kodwa ke kakukhanyi lowa ungaze kube omunye akhuluma okumnandi, omunye uyathethisa.
Owezimbabwe ovote ngohlelo lwe-early voting kulolu khetho phambilini lokwalusasa uthi uzizwe ekhululekile ngalolu hlelo.
Ngazizwa nginepower eyokuba involved in the political system, ngingeta muntu ongihlukuluzayo, ngingeta muntu ongithi wena njengoba ungowesifazane akumelanga ukuthi kumbe uthi
Siza kuzwa umnumzana Trump lonkosikazi Harris bechasisa ngenhlelo zabo. Sizwe imbono yenu balaleli ngalolu khetho lezinye ingcazelo ezehlukeneyo ngokuqhutshwa kwalo. Kuwona lo msakazo wenu we Studio 7. Selithumela emasumpeni kukhetho lokudinga umongameli weMelika oluqhutshwa kusasa, njalo abancintisayo unkosikazi Kamala Harris webandla leDemocratic Party lomnumzana Donald Trump weRepublican Party bagqiba imikhankaso yabo ezabelweni ezimqoka kulolu khetho ezivalisa iAllentown, Pittsburgh, leFiladelphia, iPennsylvania kanye leNorth Carolina, Pennsylvania leMichigan ngokulandelana kwabo. Izolo unkosikazi Harris utshele abakade besemhlanganweni weRally eMichigan iningi kungabohlobo lwesi-Arab ukuthi uza kwenza konke okusemandleni akhe ukuqeda impi eseGaza engangena embusweni. Asizweni amanye amazwi awakhulumileyo.
I see a nation determined to turn the page on hatred and division and chart a new way forward. As I travel, I see Americans from so-called red states to so-called blue states who are ready to bend the arc of history toward justice.
And I pledge to listen to people who disagree with me, because, you see, I don't believe people who disagree with me are the enemy. In fact, I'll give them a seat at the table, because that's what strong leaders do.
Ngakwelinye icele umnumzana Trump obese Pennsylvania, North Carolina leGeorgia izolo lapha sole indlela ukhetho lweMelika oluqhutshwa ngayo, njalo wachothoza umunye wakhe unkosikazi Harris esithi nguye owabhilisa inhlelo eziningi elizweni, kodwa khathesi usesithi uzazilungisa ngoba isefuna ukuvotelwa.
Because we have a beautiful lead. All we have to do, Mike, all we have to do is go out on Tuesday and vote, vote, vote. They cheat in elections, and you call them on it, and they want to put you in jail. Think about it. It's the most incredible thing I've ever seen, but I love it. You know why? Because we've proven something, we've shown something, and we're going to get it fixed, and we got to win this election.
So kuvote abantu abedlula izigidi ezingamachumi ayisikhombisa lasithupha i-76 million ngohlelo lwe-early voting oluqhutshwa endaweni zokuvotela kumbe ngencwadi phambilini kokhetho lwakusasa. Ukuze sihlaziye lolu khetho, sixoxe lomnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
Ukukhangela lolu khetho angikhumbuli sibili kuke kwaba lokhetho olubonakala luncintisana njengalona lolu olukhona khathesi. Ukuncintisana lokho okukhona phakathi kwalaba ababili, u-former president u-Trump lo-vice president u-Kamala Harris. U-Kamala ukhanya esenza ukuthi atshengise ukuthi ngiza kwenza lokhu ekupheli uma lingangifaka. njalo ngiyacela amavoti nxa ngikhangela ngale ngasengxenye hayi kukhanya kulokho kungathi kulokuzoda okuningi lokungathi kulokukhuluma okungasikho okuningi lokho esingathi amanga amaningi awokuthi lokho kuzakuba nje lokho kuzaba nje abantu babanjwe kungathi babanjwe ngomphimbo nguTrump ukuthi bangathi bayesaba bangathi bafuna ukwenziswa izinto abangazicabangiyo bona uTrump uqhubeka ekitikitela amanga akhe lokwethusela kwakhe yikwe ngubonayo ongaba ngumahluko okhona hayi kuzabe kuzima sibili ukuthi sikwazi ukwehlukanisa ukuthi onguye ozaphuma khonapha phakathi kwabo bobabili ngubani
kukhona okungenzakala ngemizuzu le eseleyo okungaguqula usekelo kwababili laba abancintisayo njalo laba abasekelayo laba abaendosayo bangaletha umahluko yini
sengikhangela ngikhangele ukuthi engxenye inkulumo ezikhulunywayo ukuthi engxenye zingenza ukuthi ama-voters amanye ikakhulu la angangacabangi okuthiwa undecided voters ukuthi khona balandelo yedwa kodwa ke kakukhanyi kunjalo lowo ungaze kube omunye uyakhuluma okumnandi omunye uyathethisa bonke kuhlala kulokho kungathi kuyalingana kunjalo ngoba lapha sokumele kube ngoyedwa ophambanisayo owephulugatsha lungephuka kuphela yena lowo ephulugatsha nguyosese lakhonapho kulaba abasekeli abakhethwayo laba uVance Lowells lakho kuyafana nokuloke kunamathelene sibili kungutshilo obhanqa khona lophana kungakhathalekile ukuthi laba bakhulumane ngoba ungakhangela ngapha kuHarris bakhona sibili leyo Obama bayazama ukuqwisha besiya phambili kusiya khona ngale kanti ke ngale langa kuTrump ngale bakhona laba ngithi khona lo phume jele la ephume intshatshaze siyale esekele uTrump lo wayemsekele ema elections adlulayo uTrump wawina yena engawinanga okuthiwa nguBannon kubuye njalo kubuye laba uMusk laba labo besiya khona ngale besekele uTrump okuzaxakulula ukuthi oyedwa phakathi kwalaba abancintisanayo enze lokho esingathi big mistake oza kwenza abantu banyampe bese besiya kongancane loba laba bekhona abasekelayo akusoze kwenze mehluko omkhulu nxa ukhangela udabukwana kwabantu phakathi laphakathi
lo mnumzana Rafael Mthombeni sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika esixoxa laye ecingweni eseDallas eTexas
mina ngijwayele ukuvota ngosuku lwe-election so ngisazovota kusasa kodwa kubonakala baningi kakhulu abantu abazinzele
kusenjalo owezimbabwe oyisizalwane seMelika umnumzana Washington Jamela ohlala eChicago usipha umbono wakhe ngendlela umongameli weMelika akhethwa ngayo kusetshenziswa uhlelo lwe-electoral college ngemva kokhetho
mina ngijwayele ukuvota ngosuku lwe-election so ngisazovota kusasa kodwa kubonakala baningi kakhulu abantu abazimisele ukuvota kule election
sibona kulamathuba okuthi abanye bayenelisa ukuthi bavote usuku lolu lungakafiki abanye besanelisa ukuthi bevote labo besebenzisa izincwadi nge-mail kule ndlela lezi ezithiyeneyo kuyini okwenza likhetha ukuthi lifune ukuthi livote ngosuku lokhetho
mina ukuthumela i-voting by mail kumbe absentee voting leya ngijwayela ngikuyenza noma nje ikhona futhi indlela yokuvota in person nayo before usuku le-election kodwa-ke mina ukuthi ngizizwe ukuthi ngiyingxenye yokuvota ukuthi ngiyavota ngosuku lokuvota
kusasa lapha lisiyavota kuyini elikukhangelele akujayelanga na ukuthi kuba labantu abaningi kakhulu bese kuthatha-ke isikhathi njengakwezinye kwamanye amazwe
kithi lapha kunama polling stations amaningi ngatho njalo so this card is around what to maybe about 15-20 minutes max service expected to water.
Li obona sengathi kulo kukhulu okungaguquka na kungakafiki isikhathi sokhetho kusasa njengoba sikhayelela ukuthi baqhubekela phambili ngemikhankaso yabo.
Yeah, hayi kubonakala ingunjiki lobhanqa impela. Kubonakala hayi abasekeli babo baphose balingane ngapha la ngapha. Njengoba nje uTrump simazi unabantu bakhe bele abamlandelayo, then kuzothi ngapha kucela amademokhrasi nakho ngokunjalo. Kodwa ke ngokubona kwami angibona ukuthi kungaba khona enye into engenzeka namhlanje engatshintsha i-outcome yokhetho lwakusasa. Kodwa you know ngeke wazi kuseMelika lana ikhona okungenzeka, kodwa okungenzeka kungenzeka ku-Harris hayi kuTrump. UTrump akusela nto entsha engenzeka engaguqula ingqondo yabalandeli bakhe. Abalandeli bakhe ilabo esingathi bamthanda enjalo.
Kube njalo lo daba olungazisanga abaningi abangekho lapha eMelika lokuthi ukhetho luqhutshwa kusasa. Kodwa akutsho ukuthi ozavotela ngabantu abaningi nguye ozakuba ngumongameli. Sesikhangela ke udaba lokuthi ukuza kuba ke lama electors ayiwo ke aza kuya ke akhetha njalo. Lina likubona njani lokhu umthetho lowo njengoba kulabanye abawusolayo labanye abamalawo lapha emele?
Indaba ye electoral college leyi vele izahlupha kusiya phambili. Into engani yangihlekisa ngesinye isikhathi ukuthi yena uTrump engakabi ngomunye wabakhangelela ukuthi avotelwe before 2016 kusiya le. Indaba ye-electoral college bengayithandi, bengayithandi, kodwa manje seyithanda. Njalo uhlupho ngakho ukuthi angibona ukuthi kucele lama-Republicans bangayisupporta indlela ukuthi iguqulwe indlela kokuvotelwa ngayo kuye ku-popular vote, ukuthi lo othola amavoti amaningi abe nguyobusayo. Ngoba nxa ukhangele akulula ukuthi ama-Republicans ngithi akusajwayelekanga ukuthi ama-Republicans bawine amavoti amaningi. So bawina ngayo i-electoral college day.
Lo ngumnumzana Washington Jamila isizalwane seZimbabwe esihlala eChicago khonapha eMelika. Kusenjalo unkosazana Teresa Dangwa odabuka eZimbabwe oseyisizalwane seMelika uthi kuyamthokozisa ukuba abesifazana bazavota bekhululekile kukhetho lolu. Nxa kuqathaniswa lamazwe afana lele Zimbabwe lamanye akuzwekazi le-Afrika. Unkosazana Dangwa ovote ngeviki edluleyo uthi abezokholo labo kababambi bantu ngamandla ukuba besekele abancintisa kukhetho lolu. Ake sizwe ixoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Ngazizwa ngine power eyokuba involved in the political system. Ngingelamuntu ongihlukuluzayo, ngingelamuntu ongithi wena njengoba ungosifazana akumelanga ukuthi kumbe uthi ngizibone vele hayi inhliziyo yami ithaba kakhulu.
Singathi ke nxa usukhangele abantu bakhululekile kakhulu yini lokukhankasa ukukhankasela ukhetho, ukuthi wena nxa ulomakhelwane wakho engumdemokrat kumbe engumrepublican ukhululekile yini ukuthi ufake amabhakane akho phambi kwendlu, phezu kwendlu kumbe emgwaqweni wakho kwalapho nxa ungena endlini?
Ngikhululekile even emoteni yami, ngikhululekile even emoteni. Ngiyakwanisa ukufaka ukuthi mina ngithanda uzibani, ngizavotela uzibani, ngiyakuvunyelwa konke khonokho. Akula muntu ongiyalisayo and akula ukuthi uzathaywa kumbe ukuthi omakhelwane beqalisa ukuthi asisadlali sonke kumbe asisakhulumisani ngoba wena akuda khonokho. Ngapha hhayi okokuvota lokhu ngokwetime yona leyo nje, but ukuhlalisana hhayi kuhlalisana lihlalisane kuhle nxa licelana isawuto namuhla lizacelana futhi isawuto kusasa sekuqedile ukuvota. Akula lutho, akula ngitho, akula nkinga.
Kuyini ongakutshela abantu beZimbabwe sibe lokuphuma enhliziyweni yakho ngendlela okuqhutshwa ngayo ukhetho lapha eMelika?
okokuqala ngifuna ukuthi ngikhulume kumaKristu abathi bona athi ukuvota lokhu ngizinto zomhlaba uTimothy owokuqala verse 2 to from verse chapter 2 verse 1 to 4 ikhuluma ngokukhuleka ikhuluma ngokukhuleka khonokho iyasitshela lakho ukuthi sikhulekele nalaba abaku-authority elizweni kutho ukuthi kumele sibe sikhulekele opresidenti simele sikhulekela amaminister and all labomdumeni bonke all these people in our authority akungeke ukuthi inkosi ithi sikhulekele abantu but at the same time singabavunyela ukubavotela so ukubavotela kumele sivote lathi sibone ukuthi abantu bavotela sikhuleke singakahambi ukuyavota ukuthi ungasivota sivotela abantu aba in line le will yeNkosi right you can't do that without praying you can't do that with ungakhulumanga leNkosi ngoba ungabali iBhayibheli and then okwesibili ngokuthi singakhohlwa ukuthi siyabe siyabe silwisana thina ngkhaya bona laba ama president ethu labo government babe nathi tiye bonke thina singapha silwisana akumelanga sisa kumele sidinge inhlala kuhle yomuntu wonke okuvota lokhu ngokwe that time and then at the end of the day every day siyabe sihlangana sonke sisebenza sonke sinatha sonke sihamba sonke esaka so it's best ukuthi siphunge ba lehlala kuhle sisupportana njengabantu
lo nkosazana Teresa Tangwa isizalwane seZimbabwe esihlala khona pha eMelika wabexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ese Albany in New York ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane kwakhiwe uthango locingo lokuvikela ukuthula iWashington DC eMelika phambilini kokhetho oluzaqhutshwa kusasa olokudinga umongameli ucingo lolu lwakhiwe ngoba abezomvikela baxwayise ukuthi amazwe abalisa eRussia neIran angakhuthaza abantu ukuthi betshengisele ngokulodlakela ngemva kokuqhutshwa kokhetho lolu Abantu baseMelika besiyavota nje kusasa abancintisayo kulelo khetho ababalisa umsekeli kaMongameli unkosikazi Kamala Harris nomnumzana Donald Trump yena owake waba ngumongameli bangujike lobhanqa lokho sokudale ukuthi amagqwetha abo ahlale elindele ukuya emthethwandaba alubana kuthe kwaqhamuka ukudonselana phezu kwempumela yalolu khetho intatheli izindaba ye-VOA News uVeronica Porteras Iglesias ulobe udaba olulandelayo
ekuqaleni kwalonyaka oncintisa emele ibandla lama-Republicans umnumzana Donald Trump utshele intatheli izindaba ukuthi ukhetho lungaqhutshwa ngendlela ethembekileyo njalo ekhululekileyo uzayamukela impumela yalo loba nje iziphathamandla ezibona ngezokhetho zisithi ziyasuthiseka ukuba luzaqhutshwa kuhle futhi ngendlela esobala uTrump akakukholwa lokhu ngoba uthi labo ancintisana labo bazama ukuqilibezela
We can keep that cheating down because there are a bunch of cheats
Kumele sinqande ukuqilibezela lokhu ngoba bangamaqili Nxa singenza lokhu sizanqoba ngendlela ejabulisayo.
Ekhuluma emsakazweni we-NBC kuhlelo lwe-Nightly News ngenyanga ephelileyo, unkosikazi Harris utshele intatheli izindaba uHaley Jackson ukuthi amagqwetha akhe azathatha amanyathelo nxa uTrump enganqotshwa abe sesala ukwamukela impumela.
We will deal with election night and the days after as they come and we have the resources and the
Sizabhekana losuku lokhetho lamalanga alandelayo ngokuza kwawo futhi silalo ikhona kanye lobungcitshi bokuphatha lesisimo.
I-National Committee yebandla lama-Republicans inohlelo elubiza ngokuthi Election Integrity Program. Ezabelweni ezingeyamelanga kuhlangothi ama-battleground states. amagqwetha ayo asekweze emthethwandaba amacala angaphezu kwekhulu ekhala ngokuthi kukhona ukungahanjiswa kuhle okuphathelane lalolu khetho, kodwa amacala amaningi asechithiwe yimithethwandaba. Abibandla lamademokrasi labo sebekhweze amacala athize emthethwandaba agoqela elokuzama ukwenqabela ukuphuza kokwaziswa kwempumela yokhetho esabelweni seGeorgia. Abacubungula ezombusazwe bathi ukuphikisana emithethwandaba kulakho ukwenzeka nxa abancintisanayo bengutshikilobhanqa njengakulolu khetho. Futhi bathi ukuphikisana okunengi kuzaqhamuka ezabelweni ezingavotela yiloba ngubani ama-battleground states. Ohlaziya eziphathelane lombuso wentando kaZulu idemokrasi njalo esebenza lenhlanganiso ye-Bipartisan Policy Center, uMnumzana Michael Thorning uthi,
at the polling place, we often see contests over whether or not ballots are being handled properly. In the post-election day period, there are disputes about whether or not
endaweni zokuvotela kuvame ukuba lokuphikisana ngokuthi amavoti aphathwa ngemfanelo yini. Ngosuku olulandela olokhetho kuba lokudonselana phezu kokuthi abantu thize balulungelo lokuvota na, kanye lokuthi amavoti abo kufuze abalwe yini kumbe engamukelwa.
Ingcweti kwezemithetho zithi lowo oyabe sithi kulokudlelezela kukhetho kumele ethule ubufakazi obubambekayo. Owake waba ngumahluli uRobert Grashi oseligqwetha futhi elilunga lenhlanganiso ezimeleyo ebizwa ngokuthi Keep Our Republic uthi,
lawyers, be careful what you allow.
Amagqwetha kumele aqaphele lokho akusolayo, kumele abe leqiniso lokuthi alobufakazi. Ngaphandle kwalokho angazithola esejeziswa njengalokho esikubone ngemva kokhetho luka 2020.
Njengomzekeliso, owayeligqwetha lika Trump umnumzana Rudy Giuliani wathathelwa isithupha sobugqwetha ngemva kokufafaza amanga esithi kwaba lokuqilibezela kukhetho luka 2020. Ukuphikisana emithethwandaba kulakho ukuphuzisa impumela yokhetho. Kodwa nxa ngolwesibili impumela ingaveza ukuba ukhona okhokhela ngamavoti amanengi, ingcweti zithi kuza kuba nzima kulo oyabe enqotshwa ukuthi aphikise limpumela. Udaba lolu lulotshwe nguVeronica Balderas Iglesias owe-VOA News, lwahumutshwa yimi uNtungameli Nkomo owe-VOA Studio 7.
Umbiko oqakathekileyo ngezokhetho lweMelika. Umsakazi wakho weStudio 7 uza kulethulela ezokhetho lweMelika ngokugcweleyo kuze kuyafika usuku lokuvota ngeviki ezayo ngolwesibili. Lalelani izindaba lezi lezinye khona lapha emsakazweni weStudio 7. Lilakho njalo ukusilandela ezinkundleni zokuxhumana ezigoqela iVOA Ndebele Facebook, VOA Ndebele Instagram, VOA Ndebele X, le VOA Ndebele WhatsApp channel. Sikhona njalo ebulenjini be-internet kukheli ethi www.voandebele.com.
Leyibalaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe elisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okamanje ke sizwe imbono yenu lina balaleli beStudio 7 ngokhetho lweMelika oluqhutshwa kusasa. Yona imbono le lisithumele yona ngeWhatsApp.
Yebo, linjani? Bizo lami Ngqobizitha Khumalo. Thanda ukubonga enxa sikhangelana lama elections abuyayo e United States of America. Hayi, azithathele ufana uTrump. Bona ngani uTrump nxa engathathi kungaba ngcono. Sure, azithathele uTrump. Fanele eBotswana nje.
Sarbona Studio 7. I-America siyazi ilizwe ledemokhrasi, but lezi zinsuku khenga ledemokhrasi ayisekho. Sibona uDonald Trump obedutshulwa, khathesi bamangalelana emakhoti. Khonkhwane iyatshengisela ukuthi idemokhrasi yabo hhayi ayisekho sibile. Kwakulelizwe ledemokhrasi sibile. Khanga kukhona ukunuka santungwane e-America. E-America isela demokhrasi, lilizwe yadesikhalela ukuthi lizwe ledemokhrasi. Yona i-election yakhona khanga inzima sibili. Ngochiki lo bhanga kunzima sibili ukuthi upredict ukuthi ngubani ozanqoba kule-election. But mina ngendlela engibona ngayo hhayi umama lwane uKamara hhayi enganqoba sibili.
Studio 7, injani bantu bakithi? Yeyi, lolu khetho silinde ngamehlo abomvu, izindala zombili, kude maninginingi, asazi ukuthi yezala nkomona. Kodwa hhayi, bengajabulela ukuthi kungene lwesifazane uHarris. Bengajabulela uTrump ngoba sesike sambona la ephethe. Yeyi, kodwa uTrump angudlova iphikiswa ke lo, angimfisele ukuthi angene, ngajabulela lwesifazane angene. Ukhetho silinde ngamehlo abomvu, siluphuzele ukuthi sifike, lufike. Umfoka amaganga lapha eJohannesburg eDeepsuit.
Amachono Studio 7. Ukhetho e-America. Hayi, angikuboni mina uTrump ezaphumelela kuleyo ndawo. Trump sokuyinhliziyo kuphela.
Salibonani basakazi bakaStudio 7. Ngibeke wami umbono omncane ngokhetho oluzokwenziwa eMelika kusasa. Lolu khetho alunani nathi abantu baseZimbabwe ngoba phela kudala sibabona umongameli beMelika bengena ngokutshintshana. Kodwa-ke kithi thina eZimbabwe vele ayikho into esisiza thina, selokhu sahlupheka nje, akunanto nje ezosisiza thina. Noma ngabe kungene bani, noma ngabe kungene bani.
Studio 7, njani balalele nabasakazi. Asathi ukuphawula ukhetho lwe-America, hhayi mina ngibona uTrump, ngibona uTrump engani ungakhokhela ngcono kulo Kamala Harris. Wama kungatheka uKamala Harris, ngibona izimpi zilokhu ziyaba ziqhubeka, o-Ukraine bazabe lokhu ezihamba izikhali, kulokhu kuliwa kusifa abantu. But uma kungangena uTrump, ngibona uTrump engamisa izimpi zonke lezi ezikhona. Ibandla likaKamala Harris leli libandla elikhwezela izimpi nje umhlaba wonke.
Labo ngabanye abalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Lani lilakho ukusithumela eyoni imbono kunombolo ezithi +12024650318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu ngeWhatsApp, fakani isicelo kunombolo zona lezo. Live Talk lamuhla sixoxa ngokhetho lweMelika oluzaqhutshwa kusasa, lapho kuncintisa unkosikazi Kamala Harris webandla leDemocratic Party lomnumzana Donald Trump weRepublican Party bona abagqiba imikhankaso yabo lamuhla. Singakehlukane ke sizwe ezinye zendaba ebezikhokhela. Sizwe umnumzana Trump lo nkosikazi Harris bechasisa ngenhlelo zabo. Sizwe imbono yenu balaleli ngalolu khetho lezinye incazelo ezehlukeneyo ngokuqhutshwa kwalo. Sizwe njalo eZimbabwe ovote ngohlelo lwe-early voting kulelo khetho phambilini kolwakusasa isithi uzizwe ekhululekile evota njalo kulo mahluko nxa kuqathaniswa lele Zimbabwe lamanye amazwe akuzwekazi le-Afrika. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikho napha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.